Kumbiko awethu leizolo umangutsha uthe ukwesulwa kwedola leZimbabwe nguhulumende ngo-2009 sokusetshenziswa imali yemelika leya kwamanye amazwe efana lerandi kwaba liphutha elikhulu. Uthe endaweni yokuthi imali yeZimbabwe imiswe ukusebenza, kwakumele iqhubeke isebenza lezinye izimali. Ngokunjalo uthe leZimbabwe lizaqhubeka lisebenzisa imali yalo lanxa nje ezinye ingcwethi labo somabhizimusi besithi imali kumele yesulwe ngoba isilahlekelwe luhlonzi kusetshenziswe idola leMelika. Kodwa ingcwethi lezi labo somabhizimusi bathi umangutsha uyaphazama ngoba amabhizimusi amanengi ehlela intengo zawo ngedola leMelika esebenzisa isilinganiso somkambo wensitha ngenxa yokutshabalala kwedola leZimbabwe. Nansi isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Evidlela Ncube.
Umangutsha uyalahleka kakhulu, ubonisa kahle kamhlophe ukuthi kakazahlangane lalokho okwenzeka empilweni yabantu, impilo abantu abayiphila abahlangana layo usuku ngosuku, besiyathenga ifiweli, besiyathenga amabhuku, amayunifomu esikolo, begada izimota, konke abahlangana lakho kutsho ukuthi imali esisebenza imali yaseMelika, ilirandi, imali zangaphandle. Imali yeZimbabwe kayisasebenzi, kayilamandla, kayenelisi ukwenza noma yini. Ngakho ke lokho akutshoyo akuhambisani lempilo ekhona. Kumele atshintshe kulokho akukho, alandele lokho okwenzeka ebantwini ngokuba yiyo impilo esiphila lapha phansi. Le holo lihambisane lakhona lokho abantu abakhuluma ngakho, bahole imali yangaphandle, kusetshenziswa imali yangaphandle ngoba yethu kayisasebenzi.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Japhet Moyo.
Umkambo uyala ukuthi imali yeZimbabwe ilohlonze. Umangunjalo abanye bakhe uyaphambanisa. Esikunazelelayo ukuthi umkambo kumbe singathi ngesilungu i-market iyechoyo ukuthi hayi imali yakithi ayilahlonzi, sibona phela iyaliwa endaweni ezithize emashopu. Sesibone layo uhulumende njalo imithelo yakhe eminye ethu ufuna imali yangaphandle kwamazwe. Ukubona kwethu ke bakhona abakutholayo ngokuthi balelungele lokuyiprinta leyo mali, ikho befuna ibe khona.
Kodwa usomabhizimusi olilunga leZanu PF umnumzana Belief Gawule uthi uvumelana lomangutsha.
Akulalizwe lingaphila lingalamali yalo esebenzayo. Alingeke umnotho welizwe siwuvuselele singelamali yethu sisebenzisa imali zangaphandle. Mbona ngani khonoko kuqakathekile ukuthi sikunanzelele khonoko. Njalo singeke singasi siyale imali yethu yelizwe lethu sibese siyamukela imali zeli zamanye amazwe. Imali yethu siyazi ukuthi ayilamandla sibile ukuthenga, kodwa kumele thina njengamaZimbabweans sibe yithi siqala siyivume imali yethu, sisebenze sivuselele umnotho wethu, imali yethu ize ibe lamandla.
Umangutsha wazi senjalo ukuthi usengeze imali engathathwa ngumuntu ebhanga ngeviki isuka ku-2,000 Zimbabwe dollars isiya ku-$5,000. Kodwa uNcube uthi lokhu akusoze kuphathise ngalutho.
Lanxa kuyinto enhle kakhulu ukuthi imali ikhwele iye phezulu le abantu bangayithola emabhenki, iqiniso ukuthi abantu basoze bayithole leyo mali. Ungaze kuvuke namhlanje ukuthi wekhona sekungatholakali 1 million awusoze uyithole. Lezo mali ezikhulunywayo abantu bavuka besiyazidinga besiyazilayinela abazitholi lezo mali emabhenki, khona lapha kuyahlupha kakhulu.
Ugawulelaye uthi ngempela umangutsha kumele alungisise udaba lokusilela kwemali emabhanga.
Kuqakathekile ukuthi abantu nxa besiya withdraw leyo mali bayithole, ngabe icash bayithole. So ureserve bank governor umele ulungisise umumo nalo wamabhanga ukuthi abantu bangafikise besiyalayina khona ngale futhi emabhanga besiyadinga imali naleyo. Kumele imali leyo itholakale, imali leyo. Imali imele ithi nxa abantu beyidinga ebhenki bayithole. Uyayikonta abantu befika betshola belayinile bengasebenzanga. Lokwana yinto embi kakhulu, njengo Satan mhla ixotshwe ezulwini.
Umangutshka uthe amaqembu athile agoqela abantu abagogekileyo kanye labakumpentsheni yibo bodwa asebevunyelwa ukuthenga imali engange 50 US dollars kumabiro dishanje. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, imi uNtungamile Nkomo.